abantu abembusazwe ikakhulukazi abantu bona laba beTBC kuyanyeka vele i-confusion ingxabangxoza isiyaluyalo ngoba nxa abantu besiya kukhetho bekhetha abantu babo bona ngokwabo abantu be-TBC sebebiza futhi abantu ukuthi bangayi kuparlament kumbe bangayi kumakansela lapho bafike bavotele khona ukuthi bangene bangasitshelanga thina esibavotileyo ukuthi bahambe bephinda sebesithi i-ZANU-PF yiyo ebangela i-problem asikuzwisisi vele thina labantu makaza vele abakuzwisisi siyakwazi ukuthi khona ye kulokuxabana lengxabano phakathi kwabantu be-TBC labantu be-ZANU-PF ukuhlukuluzwa kwabo ayisonto yokuqala vele kunjalo i-problem nje ukuthi khona abantu bembusazwe bangani bafuna ukuthi sonkeni sibe ngumuntu wani abantu bathi yena uNkulunkulu wasidala sinjalo
ngezinye indlela lithi ibandla lesi sisi kufanele lizinuke amakhwapha
exactly bangabe bele problem kodwa ake ngikutshele lo kathesi besisithi thina abantu be-TBC bathole inani labantu abangena kuparlament eliphezulu ukwedlula okukade kwenzakala sebenxusa abantu ukuthi bangangeni kuparlament so kusiza bani khonoku i-ZANU-PF yokwenza khonoku
lale kumakhomithi lixoxisana ngalokhu kungakenziwa ukhetho alisoze liqhubeke yini ngemhlangano le kumbe ukuzama ukuhlanganisa amabandla ezambusa
siyazama lakathesi ukuthi sibahlangane abanye bangikona abafuni lakathesi ukuthi bakhulumisane abanye bangikona bona laba abethiwa ukuthi ngivelegci abafuni ukuthi kukhulunyiswane abanye bayafuna angingeke ngakutshela ukuthi ngabobani kodwa ngiyakutshela kade ngile ubufakazi obugcweleyo ngako abaphakathi kwalolu dubo elikhuluma ngalo elokubiza abantu abakhethiweyo bathi bona bafuna ukukhuluma abanye abangani balamandla okuthi khona balungise abanye bangikhona abafuni ukukhuluma ngako even ngekhaya nxa ulomkako nxa likhulumisana liyakwanisa ukulungisa yonke into kodwa nxa lingakhulumisani liyayilungisa njani into yangkona ubuntu baya ngapi kumele sibone umuntu ubuntu ebantwini ukuthi siphathane njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu sihloniphe impilo yomuntu ungahamba uyobulala umuntu ngenxa yephathi ephelayo ephathi yaqaliswa yasungulwa ngomunye umuntu why ngenxa yasiphathana njenge izinyamazana indaba zokhetho eZimbabwe kazilethe ukuthula ziletha ingxabano ziletha isiya zileta ukuchitheka kwegazi asisakufuni vele ngoba akusizi
ikusasa uyibona injani kuzaba lesisombululo yini kube lokuthula eZimbabwe
uNkulunkulu ngowabantu bonke kaso wabantu abalisa laba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kula nto engapheliyo labo bazakuswa ngabanye abantu sokumbe ubunyama kabuso kwehlule ukukhanya ekupheleni uNkulunkulu uzayenza santana ubukhosi lezikhundla zibekwa nguNkulunkulu uzasusa abantu nxa efuna ngokufuna kwakhe ngokhetho ngoba uyazenzela phela akufuna thina siyayizingabe sidlulekile kodwa uNkulunkulu usehlalweni sakhe sobukhosi kuzaphela lokho.